angizange aya ndawo ngelanga le-Independence leli. Lilanga engilithabela kakhulu kakhulu ngibe ngisenkonzweni yami.
Ungasitshela ukuthi indaba ungahambanga lapho kuthakazelelwa khona ilanga leli?
Ngenxa yokuthi uzivuse mina wanika i-freedom of worship. Yikho sibe bengithabe kakhulu ngikhuluma songizele enkonzweni yami. Imuli yami yonke kayikho ihambile kuyathakazela uzivuse e-province khona ngale eLupane. So lilanga engilithanda kakhulu leli.
Ungathi ulithandelani ilanga leli?
Lolu suku lwanamhlanje mina lungikhumbuza emuva le nxa ngibalisa konke lokhuyana esadlula kikho kwezimpi lani lani kwaze kwafika ukuthi sikhululeke. Lona loli ilanga lanamhlanje ngikhumbuza into eziningi. Mina ngingomunye wabanye ababengekho ngesikhathi sempi ababengaphandle nansi eBotswana ezinkambeni zikazaphu ngaleso sikhathi. So lolu langa liyangisondeza kangaka embonweni wokuthakazelela uzibuso ngoba namhlanje ngihlezi ngisekhaya ngikhululekile. Freedom of worship okwakuqala nokuninginengi nje okusikhululileyo sikulwa leli lizwe. Ngiyahamba indawo yonke ngikhuleka kula nto embuzayo ukuthi wena ungwangaphi uvela ngaphi. Ngaze ngibe seHarare ngiyafika kambuzwa ukuthi wena ungwanga. Konke khona lokhu ngibona kukuhle kakhulu. Kulanga leli langa kuyangikhumbuza angithi.
Ye, kodwa nxa sukhangeleke lokho kwaba lozibuse ungathi ilizwe lakunikani wena ngokwakho?
Njengomlweli wenkululeko omunye wakhona hayi mina kangitholanga lutho labanye bami. Engathi langinika wona ngathi kumbe ngumhlabathi kulokunye sakufuna mina engafilela kikho. Ngomunye wabalweli benkululeko engingakatholi ilungelo lami njengomuntu owayengakatraini. Njengalaba abatraina ama-veterans abanye angithi baphiwa ama-50,000 lawana. Thina esingaphiwanga sokunganika sibo balweli benkululeko ngoba abanye bethu bayasihleka njengabantu abangani kayisibo balweli benkululeko. Kodwa sibizwa ngebizo eliyi-1. So lathi khona kuyana siyakufisa ukuthi ngalathi siyaphiwa okunye lathi okutshengisa ukuthi singabalweli benkululeko. Sawuchitha iminyaka sisegangeni sidubeka ngokufana nayo sifuna into eyodwa yona le esilethele uzivuse lamhlanje.